isayini ngokuthi umongameli wethu uqinile njalo ulamandla okugijima. Ungakhangela nxa abantu bejaha laphana begijima kule njongo one umuntu anirepresentethile njalo kakhulu lokuthi kuloko kwenza ngezempilakahle. So ubaba uhlamisa laphana ubesingisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha leli zwe liye phambili and ngendlela ukuthi nxa ugijima anti kaloku bekwe umgango ukuthi amakhilomitha amangaki ugijima ngakho konke uyasebenza ngamandla wonke ukuba ufike uphushe umganga wakho. Yikho ke ubaba uhlamisa etshengisa khona i-commitment yokudeliver i-change ukuthi ama-yardstick that were put in ngephathi ukuthi ngomnyaka ongaka sale sesiyenze lokho kutshengisela ukubana sizimisele uku-achieva. Yikho kule khilomitha yena leyo.
Abantu bazwe njani bembona gijima labo kumjaho lo?
Kugcine sokungani i-demonstration ngikutshele mfowethu ngoba abantu bathiye izimota bakhipha bagijima begqoke amasuti bejabule ukugijima nomongameli wabo umongameli ozithokileyo ozehlisayo layo ogijima nabantu ubengela ngiso le-podcast elotode libaxosha abantu bajabulile and ngiyakutshela kusasa okuthi wonke umuntu eHarare iyavuke sengokugijimayo ijobhe kusenda ngenxa yentuko into abayithiwe ngobabuthamisa.
Siyazi ukugijima kungenye yendlela zokulondoloza impilakahle yomuntu. Kungaba kuyinto ayigqugquzelayo yini njalo le ukubana abantu ukuze begcinakale imizimba yabo ihlale iqinile kumele bakwazi ukugijima?
Ungakhangela ontanga abaningi abalingana lomongameli uTlamini imizimba yabo isizinkalakatha abanye sebehlule ukuzigcina bagula kwabanzi kodwa yena njengomuntu oziphethe kahle oqakathekisa impilakahle yikho egijimile ekhuthaza uZulu ukubana eZimbabwe esiya kiyo siza kukhuthaza imizamo eminingi yokuthi abantu bebe lempilakahle begcine imizimba yabo kahle. Yiyo eyingxenye kababa uTlamini eyenzayo 3 department yethu ye-health ephathini.